Inani labo somabhizimusi abakade besemhlanganweni owenzelwe kobulawayo labe committee yedale leParliament eZimbabwe Portfolio Committee on Women Affairs Community Small and Medium Enterprises Development liveze imibono ehlukeneyo abanye bencoma lelibhanga kuthi abanye bethi alilandeli abakuvumelanayo ngesikhathi lisungulwa uNkosikazi Portia Jamu wabo somabhizimusi abenelise ukuthola imali belicwe embu elithenga izibi edolobheni ubonga ukuthuthukiswa kwezomnotho libhanga
sayithatha leyo mali after 2 weeks ngemva kokuthi ibhenki yona esithe amabizo ethu approve ukuthi asina skwelede basibiza sahamba khona ngale bhenki uba le mali ethizi encane ofika uyibhadala okuthiwambe isibambiso kuthiwa i-insurance yemali yona le yabuyithatha ngisaqala nje ukubhadala sasibhadala ngeviki ngeviki kwaze kwafika ithuthi sasesicina sesithatha imali yokuthi sasesibhadala ngenyanga ngenyanga ibhenki lana ifuna umuntu othembekileyo abaningi bathi kuthiwa imali kahulumende kayibisele abayithathayo abanye abayibhadalanga but thina abalutshwane sayibisele imali leyo
unkosazana Natasha Moyo uthi kubalulekile ukuba ibhanga lifinyelele wonke usomabhizimusi bengabandlululi
ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business especially ku-farming so bengicela ukuthi ngiyezwa omama bekhuluma ngokuthi abanye bayalima abanye bayathengisa can you create ama-business model or ama-loan models that go along with what women can afford ngoba i-issue ye-collateral is a big block when it comes to women going into business so siyacela sibili ukuthi lisincede njengohulumende njengebank ukuthi lani lisinanzelele lapha esikhona sometimes even ama payslip ethu they are not even enough to present as collateral or even to get a guarantor ukuthi you know what i-$500 lay engiyibolekayo izaphendwa
obona ngenhlelo zabomama kubhanga leli phansi kogatsha lwamabhizimusi amancane umnumzana Dingani Dlomo uchaze ukuba abalazo izisebenzi ezenelayo zokufinyelela bonke osomabhizimusi bakobulawayo
iBulawayo province ilama ward angu-29 kodwa silama officers angu-5 lokhu kuhle kukutshele ukuthi akhona ama ward amaningi futhi esingenelisiyo ukuthi siwafinyelele ngenxa yokuthi akulama officer kuleyo ndawo mayelana lokwe women's bank besizama ngokwenelisa kwethu lathi kodwa ke sisijwayeke khona ukuthi ama-officers ethu malutshwane
umnumzana Khumbulani Dube webhanga le-Women Microfinance Bank uchaza inani labantu asebenelise ukuthola imali lokhe ibhanga lasungulwayo
bobulawayo ibank ikwanise ukunikeza abantu abangu-3180 okule value ye 68,849,579 so ngithe bank ikwanisa ukuncedisa abantu abangu 3,180 ivalue yangkhona 68,849,579 so yilo inani labantu asebethole uncedo ebank
Ngemva komhlangano amalunga edale leParliament aveze ukukhathazeka ngenani eliphansi labo somabhizimusi besifazane asebenelise ukuthola izikwelede kuleli bhanga bethi lokhe lasungulwayo kobulawayo akulabufakazi bokuthi liyanceda Iningi labesifazane abangene lumhlangano bathi okufunakalayo uma usiyadinga imali ebhanga kunenge kakhulu abanengi abalakho okugcina kubavalela phandle njalo akusikho okwavunyelwana kusungula ibhanga leli ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu